ngale le nomination court liyahlala ngolwesine yonale iziki njalo izekithi isilungele lelilanga. Ngobulawayo namhlanje bekulomhlangano wemfundiso wabazasebenza njengama nomination officers abayibo kusukela kusasa abazabe behlola amafomu abazobhalisa bekhulumisana lalabo abalethe amaphepha kodwa abantu ababakhethileyo bengekho kuluhlu lwababhalisele ukuvota ku-voters roll. Obona ngezokhetho ezekhi wobulawayo unkosikazi Sithembile Khuphe uchasisa amalungiselelo okuhlala kwe-nomination court.
Mhlawumbe futhi nisesimlungiselele ngoba lamhlanje sithi ku-training eyama-nomination court officers. So sesilungiselele bonke banalaba abantu yibo abazabe besebenza kusasa bekhangela abantu ama-nominators ethu. Uthi kusiyafika umhlaka 14 sebesesivele sesiphungulile umsebenzi ngoba vele sesiwuqalisile. Ama-aspiring candidates bayaletha amaphepha abo lalamhlanje bayaqhubeka belokho beletha. Mhlaka 14 lakho sebesokho sisamukele banalaba abangalethanga siyabe siwamukela khona ngale khodi kuze kutshaye u-4 ntambama. Ngemva kuka-4 asisamukele amaphepha sesisebenza kuphela la besephakathi. I-court i-National Assembly iyahlala e-Tredfold, u-court number 5. E-council iyahlala e-council chambers esithuku. Sukusela ngo-10 kusiyavala ngo-4 ntambama.
Umnumzana Mandla Khanye okhangelele ukuncintisa ku-Ward 27 emele izaphu uthi lamuhla wenelisile ukungenisa ama-nomination form akhe.
Ndinamhla sizongenisa amafomu ethu njengoba kuyilanga lokugcina kuze sihlangana e-nomination court. Phakathi kugcwele abantu kodwa siselayinini seseduzane kukhanya sibili, hhayi ama-officers bayaseva ngendlela ejabulisayo. Sithemba ukuthi before ukuvalwa kwama-ofisi siyabe sesingenisile amafomu sonkene.
Zanaxolani Ncube okhangelele ukuba lilunga ledale lephalamende emele iMthwakazi Republic Party ePhumula uthi uhlelo luyaphuza lokungenisa amaphepha kodwa bakhangelele ukuceda ngesikhathi.
Namhla silapha ukuzosubmit amafomu ethu kunomination. Sibuye nje lama-provincial chairman wonke lama-candidate wonke about 13 candidates akhona lapha ongawukuthi 5 OMP then the rest ngama-councillors esikhale ukuthi eme kubulawa yi-province. Sesibabuthile nje sosele abalutshwana ukuthi beqedise yikho esingakhona ndla lapha.
Hhayi kuyaphuza sibili, sinot what we expected. Kuyaphuza abantu kade bemile lapha amalayini mamade, abantu abaseva ungani balutshwane kodwa hopefully ungani kulabanye abazangena nje ukuthi elithi kube fast but hhayi kuslow kakhulu sibili.
Unkosikazi Kero Rwafa webandla le-ZIP okhangelele ukuncintisa ebulawayo East uthi amafomu awe-nomination bawangenise kahle kahlangananga lo dubo.
Awukakathesi akunamsiba engibhekane lakho, ngisabuthile konke, everything is okay. Mina akula challenge engiyibonileyo kwanamhlanje.
Omunye njalo owenelise ukungenisa amaphepha akhe kuhle unkosazana Esinathi Bulayani okhale ngendwendwe ezinde lokuphuza kokwamukelwa kwama-nomination form. Olunye udubo akhale ngalo yikuthi izekhi yehlulekile ukumupha uluhlu lwababhalisele ukuvota i-voters roll ukuze abe nesiqiniseko sokuthi abantu abamelayo babhalisela ukuvota.
Ku-nomination sesihendile amaphepha ethu kodwa siyahenda sisemnyameni. Nxa ngisithi emnyameni ngisho ukuthi besilama-nominators ethu kade yi-7 kade efunakala kodwa sibhonga uhamba sisiyadinga sibhalisa ngokubuza ngokuthembela ebantwini bakithi ukuthi hhayi urejistile ku-constituency yakhona. I-voters roll kayiphumanga ukuthi si-check ukuthi ama-nominators ethu lawa esiwabhalileyo asinominethayo akhona yini ku-voters roll. Okwenza ukuthi akusebenzeki nxa kunjalo kodwa asikwazi ukuthi senzeni njengoba izekhi ingumthetho ofakileyo.
ngolwesine kuyonale iviki mhlaka 14 Nhlangula idale lokubhalisa lokuhlela abalelungelo lokuncintisa kukhetho lweZimbabwe lalonyaka ele-nomination court liyahlala amabandla ezombusazwe ekhetha amalunga abo azabamela kukhetho olwenziwa ngontulikazi mhlaka 30 lonyaka. Ikhomishini yeZik isibike ukuba uluhlu lwababhalisela ukuvota i-voters roll sebenayo, njalo wonke ozakwenelisa ukuphutha ku-nomination court uzathola i-voters roll kuthi loZulu laye enelise ukuyithenga eZik. Ngimele iStudio 7, ngibobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.